ibandla lakuqala lohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa iminwe, ubuso kumbe amehlo olwe-BVR selufike emaphethelweni noma nje uZulu elokuthandabuza njalo leningi labantu lisehluleka ukuyabhalisa ukuvota ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze uZulu ukuba asukumele phezulu kuhlandla lesibili elilandelayo ayebhalisa ukuvota ukuze bakhuphe uhulumende olochuku.
Ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi abahambe ngobunene bayerejista ukuvota ngoba ukuthi balalele labo bantu abathi bengayivota yikuthutha lobo. Ngoba ma ungayanga vota uyabe ungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Unduna Vusumuzi Prince Mabhiwa uthe abantu bayanelisa ukubhalisa ukuvota kodwa iningi emangweni wakhe liyahluleka ukuyabhalisa ngoba abanazithupha osekubangele lokuthi abantwababo kunye nezizukulu zehluleke ukuyabhalisa ngenxa yokuba incwadi zabo zatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
I-challenge ekathi khona, there are some people abahlala kuma-remote areas. Laba bantu ba uthothi baba affected some years back. So besileke ukuthi bathathe CV noma birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi la useze labantwana. Labantwana bangikhona bala ma birth certificate.
Evumelana loNduna uMabhiwa olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mzaca Ngulube uthe kuqakathekile ukuba sisiya kuhlandla lesibili lokubhalisa ukuvota uhulumende abe eselohlelo lokunceda labo abalahlekelwa zincwadi zabo zokuzalwa lezithupha ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi ukuze labo benelise ukubhalisa ukuvota baphatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ngoba kulilungelo labo.
Kufuze kube lohlelo olwenzela abantu labo oluzaqonda bona nxa sikhangele kulabo councilor kulama member of parliament endaweni yale lezinduna uthi ke ukuthi sikhulumisane lohulumende ukuthi esingathi ngesikhiwo kube lamanye ama-exceptions afunakalayo nxa bethatha amangoba nxa sikhangele ama-oyize batshiswa bebulwa igugurawundi lencwadi zatshiswa. So nxa kuthi vele i-government iyayazi ukuthi igugurawundi ayenzayo ababenzele into uhlelo lwabo lugoqela bona bodwa.
Isakhamuzi seLupane uNkosikazi Simangele Dube uthe uhlelo lokubhalisa ukuvota lufikile eLupane kodwa inhlupho ezikhona ngezokuswela izithupha lencwadi zokuzalwa.
Sebefikile sesirejistile ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi barejiste ukuhluphakala kwabanye zintandana abalabazali bokubamela.
Ihlandla linye ngalinye lokubhalisa ukuvota lithatha amalanga alitshumi lasithupha sekusele amahlandla amathathu ukuthi uhlelo luqhubekele phambili. Uhlelo lwe-BVR luqale ngemva kokuguquka kwenhlelo ezimbalwa mayelana lokubhalisa ukuvota kanye lokukhupha lolu hlelo ezandleni zikasikomishi omkhulu welizwe umnumzana Topaiwa Mtebe selukhokhelwa yikomishini ye-ZEC umqondisi wayo kungunkosikazi Rita Makarau. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo moyo.